siyababonga ke uMavela Sanyelo Chris ngokusinika izindaba ngolimi lwesiNgisi. Siyalamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 5 zibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Balamukela emoyeni ngendawo lenkulu ngupresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje.
Izolo umasipala kaKimisa ukwenze izimali ezibhadalwa ngalabo bonke abanemthofa kumbethi ngathi nefinisa amakomputa omen power. Wakwenza izimali lezi ngepercentage ehlika yona ku-140%.
Kube lokuxokozela lamhlanje kudlakela uqhamuke phakathi kwabashayeli bemishova ethwala abantu kuZulu kanye lamapholisa phakathi kwechitungiza leHarare lamapholisa.
Into esikhona singeyokuthi bona sekuyindaba yokuthi information idluliselwe phambili. Abantu abaseParliament besekumele bafundiswe. Kumbe abantu abamela izinyanga, abamela amaprofita abafundisi abasenakhi. Ibaso kumele ukuthi bafundiswe leyo ndaba.
Abohla ngothi lokulwisana lokusabalala kwegciwane eZimbabwe ole National AIDS Council NAC bakhuthaza amalungu ayedalela eParliament ukubana ahluze udaba lwamaprofita ayenga abantu esithi ayenelisa ukwelapha yonke imikhuhlane. Inhlanganiso yobona ngenguqu eZimbabwe eZimbabwe Football Association izifa ithi amalungiselelo emidlalo yenguqu eyamaqembu wonke amela ilizwe aqhubeka ngemfanelo kungela dubo lokusilela kwemali. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulumsakazo. Kube lokuxokozela lamhlanje kudlakela oluqhamuke phakathi kwabashayeli bemishova ethwala abantu phakathi kwechitungiza leHarare lamapholisa kanye loZulu. Abashayeli bamise ukuhamba kwemota zabo besola inhlawulo ephezulu kakhulu kulowo oyabe efunyenwe esephula imithetho yokuhamba kwezimota emigwaqweni eyethulwe ngumasipala wechitungiza kanye lomkhuba omubi wamapholisa ukudinga ukufumbathiswa sikhathi sonke. Lokhu kuphazamise izisebenzi ukuya emsebenzini. Abancedisa abashayeli okondektha bale imishova babikwa begcine belwisana labasakhulayo bezanupf akabakade bezama ukubabamba ngamandla ukuthi babuyele emsebenzini. Kwagcina kubuya amapholisa kwaqhamuka ke ingxabangxoza ukuthi amacelo mathathu elwisana laliphi. Umnumzana Mavela Sikhumalo, umqondiso wenhlanganiso yezakhamizi zechitungiza, uchasisa kabanzi ngokwenzakale lamhlanje layizolo.
Izolo umasipala kaKimisa ukwenze izimali ezibhadalwa ngalabo bonke abanemthofa kumbethi ngathi nefinisa amakomputa omen power. Wakwenza izimali lezi ngepercentage ehlika yona ku-140%. So labo ama-computer operators bathumezele abantoleli babo ukuthi bahlale phansi la lomasipala bacele ukuthi hayi i-140 iphezulu kakhulu, kungcono iyehliswe ifike kufika engcono ukuze bona bangalahlekelwa izimali nebhizinisi noma kathesi bathi bona izinto kazimanga kakuhle emgwaqweni. Njalo bayabothwa lamapholisa lokunye okunjalo. Kodwa umasipala uyalile wathi hayi thina sesigazetha lawa ama-prices kade sesibonile konke lokhu ukuthi izinto ziyahlupha njani njani. So kutho ukuthi yona leyo i-140% increase ihlala ikhona. So bona babuyela futhi basehlala umhlangano bodwa ama-committee on operators nabana bavumelana ukuthi bakhuphe izimoto zabo zonke emgwaqweni. So namhlanje ekuseni sivuke esikini za izinto zingamanga kakuhle, abantu baphuzile emsebenzini, abanye baqine sebengahambanga emsebenzini namhlanje noma kade kungiyela izimoto kade zithwala abantu. Abanye baqalise befuna ukuthwala bekade bengakomplayanga nalokho okwavumelanwa ngabanye, kodwa sibone rent masals nabanye abasebenza kumakomuta women bus kanti sebe organize le order lezinye izimoto zeshaya nokwehlisa abantu akade begadiswa kwezinye imithoko ekade ifuna ukuthi ithwale abantu. So kuneso sithi abantu kade sebethwalwa ngama-private cars, kodwa ama-private cars lawo abanye kade besaba kutho ukuthi abantu abaningi bacine vele sebephuzwa ukuthwalwa kumbe abasadlange baye emsebenzini namhlanje.
Ukhulume ngamakhombi lama-minibus abathwala ngamabhasi-ke.
Kathesi abantu abamabhasi sebebalutshwane, balutshwane kakhulu. Amabhasi a-aplaya i-FTA, malutshwane. Njalo amaningi akhona kasiwabonanga. Mbona zathi bona labo abalamabhasi kade behlaba njalo ukuthi njengoba amanye ama-commuter women bus imijova kade ithawa, yeye kade ithwala abantu, nabo kade behlaba ukuthi bangathawa kumbe amabhasi abo angagcina esehliswa noma i-situation kade isingamanga kakuhle. Vele khonaphana kuthekuqiza municipality ema-ofisini labo kade bephonga ukuthi bangabona ikhondi khonaphana bayitshaye kade bebuthene khonaphana bonabo abasebenza le mijova betshaya la manye ama-passenger azi ukuthi lifuna ukuya ngaphi lina, buyelani ezindlini kabuya mijova lapha. So i-situation yakhona kade ingamanga kakuhle.
Amapholisa wona-ke kade ngaphi ngaleso sikhathi?
Amapholisa uyabona lapha eZimbabwe amapholisa ethu ayafuza. Ngitheni nasengingena edrobheni kade ngibabona abaningi kade begcwele kuma-roadblocks, bemawunte ama-roadblocks, kodwa baphindlile ukufika bafike vele izinto sezi-out of hand, abantu sebetshawa, abanye sebelimala. Yikho okufike khona amapholisa baphundlile ukufika ukuthi bancedise.
Lowo kube umnumzana Marvelous Khumalo, imqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zaseChitungwiza. Abohlangothi lokulwisana lokusabalala kwegciwane eZimbabwe ole National AIDS Council bakhuthaza amalunga edalela ephalamende kubana ahluze udaba lwamaprofita ayengabantu esithi ayenelisa ukwelapha yonke imikhuhlane engelaphekiyo okugoqela ingculaza ukuze baphume le mithetho elawula phezu kwalolu daba. UMavis Gama usipha lolu daba kodwa engulubale mina emoyeni. Lanxa kulilungelo lakhe umuntu wonke ukulandela ukholo aluthandayo njengokumunyethwa yisisekelo sombuso, abe-National AIDS Council bathi kuqakathekile ukuxoxisana ngalolu daba ngemva kokunanzelela ukuqonga kwabagcina sebegula okwedlulise amalawulo ngoba beme ukunatha imithi yabo bephetha sebelahlekelwa yimphefumulo. Abezempilakahle kanye labalwela amalungelo abaphila legciwane lengculaza bathi kuqakathekile ukuba kukhulunywe ngalizwi linye lapho kucetshiswa abantu ngalolu daba, hatshi ukubaqambela amanga ukuthi lumkhuhlane uyelapheka wona ungakatholelwa umuthi wokwelapha emhlabeni jikelele. Iningi lengcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukuhlala phansi lenkokheli zamabandla ezokholo la athi ayenelisa ukukhulekela abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo okubalisa ingculaza, kubonisanwe phezu kwengozi ebakhona nxa umuntu angayekela ukunatha imithi yakhe yena sewayiqalisa. UNkosazana Maureen Ngwenya owemzini we-Ashton Park eHarare uthi asikho isizathu sokuba balahlekelwe yimphefumulo asebephila ngamaphilisi njalo bephila legciwane.
Ngakho into esikhona singeyokuthi bona sekuyindaba yokuthi i-information idluliselwe phambili. Abantu abaseparliament yibo sekumele bafundiswe, kumbe abantu abamela izinyanga abamela amaprofita abafundisi abasenakhi yibo sekumele ukuthi bafundiswe leyo ndaba.
Bayiboniswe-ke ingozi yalokho abakwenzayo laba abazithi ngamaprofita, kuphathise ukulondoloza imphefumulo yabaphila lale imikhuhlwane engalaphekiyo.
Besuka lapho-ke sebezayidlulisela phambili besiyafundisa abanye babo ukuthi hhayi umuntu angabuya esithi igcikwane lami kuthiwa seliphelile akutsho ukuthi seliphelile, but kutsho ukuthi lapho eselikhona alisabambeki kakhulu kodwa likhona. aliphelang wena umkhuhlane lo usukhona ukhona zwangchosi uzaziye kufa uloko ulawo ngakho amaphilisi ungachishi
abe National AIDS Council laba kanye labenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane lengculaza bathi kunje sebengene imihlangano embalwa lenkokhele zamabandla okholo achiyeneyo lapho okwanda khona izehlakalo zokuma kwabantu kunatha imithi ngoba kuthiwa usekhulekelwe wasila lo olomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingupraxedes Jeremiah. Ngilibalele udaba esilulotshelwe nguMavis Gama. Amankampani ambalwa elizweni lonke awavalwa ngekhefu lekhisimusi alakho kungavulwa kathesi khisimu ikhefu seliphelile kulandela ukubanzima kwesimo somnotho welizwe. Inhlanganiso ye-Confederation of Zimbabwe Industries ithi okwakhathesi kunzima ukuthi wazakale ukuba angaba mangaki lawo mankampani aza kwehluleka ukuvula ngoba amanye akhangelelwe ukuvula ngevikezayo. Lenhlanganiso ithi ngevikezayo yikho ukuzakhanya sobala kubana ngawaphi sibisibili amankampani ayehlulekile ukuvula. Kodwa abanye abakhulumele Studio 7 bathi bekumele amanye amankampani avule kuyona le iviki ngomvulo kodwa lokho ivaliwe ingakavulwa. Omunye usomabhizimusi umnumzana Albert Mhlanga oyisiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party utshele iStudio 7 ukuthi akhona amankampani avulileyo kodwa kungelazi sebenzi ngoba imali yokuzibhadala ingekho.
Lo nyaka uzaba nzima kakhulu ebantwini beZimbabwe ngoba amafektari amaningi la adekhuthelwa ngabalungu angabe evulile nje inyawo kodwa kumele abantu abasebenzayo phakathi. Lokhu okuthi ukuthi akula production, akula nto eziyabe zisuka kula mafikhari. Izinto ezinye ziyabe zisuka khona eSouth Africa. Kuyotho ukuthi la abantu abamnyama abansundu la kuthiwa ngama-indigenous. Wona-ke ulunyaka bahle babhazalala, bavalile ngoDisemba, bahle bavalela kantolo, abavuli amafikhari abo. Ngoba bengena ukusebenzisa imitshina yabo ngabala, imali emabhenki kababolekwa, bethi bengabolekwa. Izimba ibane zikwelede kakhulu ekuzimba ezokuthi awasozibelelise khona ukuthi baqhubeke besenza ezamabhizinisi. Kuye kuthi izisebenzi vele ezinye zinama-7 months zingaholi. So awusoze zikwenza ukuthi baphinde babuyele emsebenzini labo besebenza bengazange behole okwalast year. Ngithona i-government yona iyesinekile nje ukuholisa abantu ize yabakhonisa kuona lo.
Engaba maningi kakhulu yini amakhampani angasoze avule?
Amakhampani maningi sibili ngoba lokhu sikuthola ngendlela ade becabana nabo ngezisebenzi ngokuthi sabala bani. Maningi kakhulu amakhampani njengoba sithi ukuthi amakhampani avule nje inyawo kodwa kuzenza ukuthi siwabone kakhulu ukuthi kawavulwanga uko-January March. Lapha sizabona nje kungasangeni muntu kuleyo sektari futhi hayi lapha sokwafa ngoba namaphepheni abasakhiphi sebevala nje inyawo abavalelisane labona nabo ngenxa yomthetho lo owathi i-3 months iyavumela ukuthi umthetho oshi ngoba nje ne-40 years esebenzile nge-3 months ungambhadala angazihlaleli ekhaya. So kube lula-ke kulabo banikazi bamakhampani ukuthi hhayi babhala amakhampani abo baphinde bakhotha abantu santando.
Umnyaka usiyaphela lapha bese kuminjani ama-factory sizwa kuthiwa ungahamba uthola vele sokuzinsonto.
Ye, liqiniso sibili ungakhangela lapha kubulawayo esikhona eBellmond sokunabomagaya sokunabobotwelitili sokunabopani amafektari amakhulu sibili. Lokho kutshengisa ukuthi amafektari asozevulwe ngoba abafundisi laba sebewadingile amafektari babhadalela ukuthi kuzisebenzi abone ukuyiphelelentiti ngoba amathethi lapha eZimbabwe ngokubona kwami na amadla asesenza imali ukudlula amafektari sebele imali ukudlula amafektari ngoba abantu ngenxa yohlupho abanalo bayakhulu ukuthi bangahlanyela imali bazathola futhi inye khona phecheki. So ichechi isingcono kulefektari laphezimbabwe.
Kuzahamba njani kakhulu kuwona lo umnyaka abantu abaningi bengasebenzi?
Hhayi mina ngokubona kwami njengathi kupolitiki bona ngayo i-leadership yonke nje amaphathi wonke kanye lababusayo sizahlanganisana amakhanda sivumelane khonokho esayesikuthi ukuthi ama-policies elizwe la yiwo ayenza ukuthi ilizwe leli iswele imali. Kukhanya ngani nabo sokuzwakala ezindleleni zabo ngoba kuqala bekungazwakali kodwa kuzulu nje wonke hhayi uma nguye yalala izi.
Indlela ibulawayo kadingi iyo ama industry la kuthiwa kontuthu ziyathunqa. Ubona ngani zizabuyela zithunqe yini njalo intuthu?
Yena kusasa uhulumende lo okhona engaphuma kube lo uhulumende wabantu intuthu bobulawo zingathunqa. Ngoba ikakhulu ukwenza ukuthi abantu benga-investi kakhulu bobulawo yiyo i-confidence esithi ukuthemba ukuthi inotho yabo izadilizela njani. Ngoba uhulumende le okhona nakho ukubhidliza inotho yakho ungayiletha lapho. Lokho silethemba nakho ukuthi abanye amazwe ngoba nxa sikhangela okaphelwane bethuezanti akhangela ukuthi lapho esithula khona umuntu abantu ade belima ngabezimbabwe ungaye emapulazini walisa ngabantu bezimbabwe. Ikhule nxa kuthe kwasuka uhulumende lo bazabuyela bayethola iy'ndawo zokuthi balime bavule namafektari la esikhuluma ngawo abanikazi bakuwamanye amazwe bavalile nje iminyango kodwa yibo abanini bawo ngaphandle kwawona la engikhuluma ngawo ukuthi asengama-cheji hhayi lawo ayaqhubeka engama-cheji.
Lo ke bengumnumzana Albert Mhlanga usomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party uxoxe lo Chris Gande we-Studio 7 ecingweni ekhona ngale kobulawayo. Lingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk ngo-8:30 kusiya ngo-9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 laku 15460 kHz. Ku-Studio 7 Live Talk kuhlelo lwabasakhulayo olwe The Connection. Lamhlanje sikhangela ukusetshenziswa kwenkundla zebulenjini eze-social media. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 inombolo njalo 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lani lingene kuhlelo lwethu. Umsakazo eliwulaleleyo ngowe Voice of America owe Studio 7. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende welemelika usebike ngokuvalwa kwenkamba yakhe yemitshina yamadrone ngezansi le-Ethiopia eyayisungilwe ngenhloso yokulwisana labalwa becatsha emkhoneni lowo. Isigodlo sommeli wemelika e-Addis Ababa sethulela umbiko lamhlanje sisithi amasotsha wonke abakulinkamba awemelika asesukile njalo asuswa edolobheni le-Upper Minchi lapho kade kule inkamba le. Abeqembu labalwa becatsha abesimoslem abedlulisa amalawulo abe-ISIS babikwa behlasele indawo ezimbala ezenjiwa amafutha ezimota kwele-Libya lamhlanje ngokuthiya amabhomba emzimbeni kodwa amasotsha abikwa enelise ukubulawa kwabantu abaningi edolobheni elenjiwa lawa mafutha ele-Al-Sedra kodwa kwagcina kubulawa amasotsha kahulumende amabili. Kuhlelo lwethu lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhlanje sixoxa ngokuhlangana labasakhulayo ebulenjini be-intanethi lasezinkundleni ze-social media lapho abaxoxa khona ngenhlupho zabo ezigoqela ukuya emacansini. Ngambe kulungile na ukuthi abasakhulayo laba abanjengonomathemba Primrose Ndebele osedumile ebulenjini bokuzilibazisa obe-Facebook baxoxe ngalokhu. Sizame ukuxhuma uMandebele isehluleka ukukhuluma laye ngenxa yencingo ezingangeni kahle kwelezimbabwe. Ake sizwe ke umnumzana Thandeko Zinti Mkandla ingcweti kwezamasiko yesintu exoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Abangibona ukuthi ngathi mina usebenzisa kuhle izikhathi zonke ngobana vele abantwana ngabantwana nxa bebodwa kungelayihlo lomuntu omdala lolimi lomuntu omdala indama yokuthi kulasemahlangeni angithi imamba iyabe eyalukile ukukhaya idibuse buceleza angiboni ungaba lento engaphuma kubo nxa bebodwa ngobana abamehlinde khonoko abafuna abawutshelwa ngamakhanda akulanto ente laphuma khonabo nenalo obuningi wakhona sibi ungaba vele ngelihle bethu abadala nomphakathi ungaba yikugama
nxa abantwana bebodwa-ke beqoqa-ke zamacansi wena ubona zani kodwa akulunganga yini ngoba phela abadala abaningi abakhulumi ngakho
kukhona ukuxoxa ngangayilithi ngamacansi kuphela kuyafana lokusela lokukhuluma ngembanje nokudakwa ukukhuluma ngotshwala nezidakamizwa okunye kungabanceda abantwana xa beqoxa lengomntana umntana lo mntana bebonisana nxa bebonisana ukuthi bayagana akulanto endingaloku kuyafana nje lokuthi baqoxe nemfundo yabo ukuthi bangenza njalo ngibabe ngabantu abalingano la nxa beqoxa ngokwamacansi ukuthi bangazibamba babonjani empilweni ukuze bavikeleke baphile babe ngabantu abadala akunabobinhle labo okumbi ukuthi baqoxele beqoxela ukuthi babone ukuthi bangenza kanjani bazame lokho abamilabo emakhanda abo lokho sikuyibona ngabe ngithekile kade vele ingoqo kumele ibe ingoqo eyakha impilo yomuntu akhe abantwana bonke labo abantu abadala ngabanzima ukuthi nabe zixoxa ingoqo kazibe zingoqo ezineyinjongo nemigomo ezakwenza impilo zabo zibe ngcono azizithabazele zimoshakale
kodwa phela kukhona okunye ukuthi abantwana nxa bexoxa ngento lezi bayakhana phela kwesinye isikhathi akunjalo
yikho kutho kwesinye isikhathi bayakhana kodwa phela na abanye mhlakha abantu bayaphilile yibo bangakhala ngobana loku esiyi-technology kuyenza impilo ibengcono kwabanye kube kanti kwabanye ubungcono bufuna ukuthi uba yithiyeto ekugcineni yiyo bangakhala seziqiniso zona lelo bakhona abangakhala kodwa singakubalekeki-ke khona lokuthi ngokwazi kwethu abantwana njengabantwana vele izibozi ziyabe zikhona phakathi khonapho yibo kuyabe kufunekani ilihlo lokuthi omdala bangakhane ye kodwa kumele bakhane kube yinhlo lokhona ukukaba kunjani
lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla ekhuluma ingcwethi yezamasiko ekhuluma lo Gibbs Dube ngezamasiko owe-Studio 7 Umongameli Barack Obama welemelika wethule umbiko oqakathekileyo phezu komthetho okhona elizweni lakhe wokuthengiswa kanye lokuthengwa kwengwagwa kumbe imbhobho elizweni eseligcwele ingwagwa esezandleni zabantwana abasakhulayo lalabo abalahlekelwa zingqondo. Asizweni ekhuluma.
We are the only advanced country on earth that sees this kind of mass violence erupt with this kind of frequency. It doesn't happen in other advanced countries.
I-amerika ikhanya ngazani yilo lodwa ilizwe elilobudlongodlongo lobu phakathi kwamazwe wonke athuthukileyo akwenzakali konke lokhu kwamanye amazwe kukhanya ngazani sesikubona lokhu kungani kulungile kodwa siyakwazi sonke ukuthi akulunganga kulokuthi sicabanga ngokukulungisa sitshona sisilwa kuphela ngalokhu kambe siza kulungisa sokutheni
I think we can disagree without impugning other people's motives or without being disagreeable. We don't need to be talking past.
Abantu abaningi bavumelana ukuthi kumele silulungise udaba lolu lwemibhobho. Ngakho ke ngiza kwenza umhlangano omkhulu kusasa wokukhuluma labantu ngodaba lolu. Kumele sibili sikulungise lokho.
Lo-ke bengumongameli Barack Obama welemelika ekhuluma ngenguquko afuna ukuyiletha emthethweni wokuthengwa kanye lokuthengiswa kwemibhobho. Inhlanganiso ebona ngenguqu eyeZimbabwe Football Association iZifa ithi amalungiselelo yemidlalo yenguqu eyamaqembu wonke amela ilizwe aqhubeka ngemfanelo kungela dubo lokusilela kwemali. Isikhulumeli senhlanganiso le uXolani Gwesela utshele iStudio 7 ukuthi udubo lwemali okwakhathesi baluzwela emaphaphandabeni kuphela.
Into zonke zihamba kuhle. Abafana bethu abadlalela kwele Zimbabwe esingathi ngesilungu ama-local best players bayadlala umdlalo wekutana African National Championship le kwele Rwanda sibafisela ukuthi baha ngoba wavele kukhafu, kufana vele sikhabe lapha kule Zimbabwe. Amantangana ethu angayadlala eBrazil, eRio, umdlalo wama-Olympics. Abafana njalo bangadlala kuma-qualifiers enkezo ye-Africa Cup of Nations. Baphinde badlale njalo kumncintiswano wamazwe awemzansi we-Africa, awegugu esiwathi esiyithi yona i-COSAFA tournament. Abafana bethu bayakwazi ukudlala ibhola kakhulu. Sinethemba ukuthi awanqoba sikhabe lemozulu
yezibabo. Siyasizwe kulo dubo lokusilela kwemali. Libona ungani yonke imidlalo le osuyikhulumile izaphumelela na?
Ngicabanga ukuthi siyabafana ukuthi indawo yengukhu le ayisebenzisa yodwa. Kumele sincedisane sina njengozulu yezimbabwe. Uhulumende asincedise, abamakamela bancedise. Lalo elikhona ngapha ebhastora lincedise lwani ukuze elizwe lethu liphumelele. Imali sayidinga futhi zafulele zenze ikomiti entsha ethingamela ngoba uthiyangwa izenze ikomiti leyi siyenze into ezinhle kakhulu. Sinethemba ukuthi bazenza umdlalo oguguqu kube mnandi. Laba ayezenze ikomiti zenza into ezimangalisayo ngabe siyakuthaba ngokuthingamelela okuhle ababenza induku.
Lo-ke bengixolani Gwesela, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Football Association eyeZifa. Uxoxele uChris Gande ecingweni eseHarare. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ingoma emnandi ngempela, ingoma kaVivi Ngiwane, ingoma ethi Sithandwa. Ukugqiba uhlelo lwethu ethi sikhangele ebezikhokhela lamhlanje. Kube lokuxokozela lamhlanje kudlayela oluqhamuke phakathi kwabashayeli bemishova ethwala abantu phakathi kwetshitungiza leHarare lamapholisa. Abohlangothi lokulwisana lokusabalala kwegciwane eZimbabwe olwe-National AIDS Council bakhuthaza amalunga edalele ephalamende ukubana ahluze udaba lwamaprofita ayenga abantu esithi ayenelisa ukwelapha yonke imikhuhlane. Inhlanganiso ibona ngenguqu eyeZifa ithi amalungiselelo emidlalo yenguqu yamaqembu wonke amela ilizwe aqhubeka ngemfanelo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Ngithi sithi lingayikhatshana, uLive Talk iyalandela.